Kwizika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mntokazi omuhle, siyalamukela kumsakazo weStudio 7 lamhlanje ngolwesine mhlaka 22 lwezi 2018. Igama lami nguKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje, abanye abantu bathi kumele uhulumende akhulumisane lozulu angethuli inhlelo ezijiyeneyo ezabenza ukuthi bazondle.
Kumele kube ngokuxoxisana phakathi kahulumende labantu jikelele. Akumelanga ukuthi uhulumende benguye ohamba phambili.
UZulu ukhuluma ngomnumzana Nelson Chamisa obekumele ethulele i-commission ekhokhelwa ngumnumzana Haleme Mohlante ubufakazi bokubulawa kwabantu lonyaka eHarare.
Nanso-ke i-3 airtime for a political leader ofuna ukuba ngupresident ongayidlalisi, hamba uyoyisebenzisa, ungakuhluphi ukuthi you agree with i-commission or you don't agree with i-commission.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Ngimudeli indaba Ncube, ngisuka enkayi yesigabeni sakwesivalo ngaphansi kwenduna uSolomon Mahlangu. Ngasuka ekhaya ngesimo esomnotho esingazange sibe mnandi.
Kulabantu abathi uhulumende kumele akhulumisane loZulu angethuli inhlelo ezijiyeneyo ukwenzela ukuthi ziphumele, kwenzethi ngizayithatha futhi udaba lohlolo. Kulabantu abathi uhulumende kumele akhulumisane loZulu angakethuli inhlelo ezijiyeneyo ukwenzela ukuthi ziphumelele. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lokhu kwethulwe ngabantu abajiyeneyo emhlanganweni obuqoqwe umsakazo weStudio 7 leMedia Center eHarare izolo kusihlwa, obuhlolisisa isimo somnotho ngaphansi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kulandela ukukhethwa kwakhe ukuba ngumkhokheli welizwe leZimbabwe kukhetho olwenziwa ngontulikazi lonyaka. Abahlonitshwa akade besemhlanganweni lo bakhoqela umnumzana Douglas Monzora webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Clinton Musonza oyingcwethi kwezenotho lonkosikazi Sakhile Sifela Ningoma, umnumzana Paul Mangwana obekhangelelwe ukuthi uzamela ibandla leZANU-PF ngasenelisanga ukuba emhlanganweni lo. Abanye abantu akade besemhlanganweni lo bathe kumele uhulumende aqhube inhlelo ezithakazelelwa ngabantu, hathi ukwenza santando. Omunye wabo ngumnumzana Nkosikhona Dibiti othi inhlelo zikahulumende zingeke ziphumelele nxa zingasekelwa nguZulu.
Kakhulu emhlanganeni lo khangelela izikhulumi labantu ade bekhona ukuthi kumele kube ngokuxoxisana phakathi kahulumende labantu jikelele. Akumelanga ukuthi uhulumende benguye ohamba phambili. Sekuzwa abantu sebesemelike emhlanganweni ngale sebekhuluma ukuthi hayi sibone ngani iZimbabwe sesihambisa ku-next level.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Peter Spanda.
Ika esikhathini esiningi inhlelo eziqhutshwa yilaba abakupolitiki kumbe abakumbusazwe zikhangelane lento zombusazwe, zikhohlwa impila kahle kaZulu. Esikhathini esiningi siyathola ukuthi loba emaphephandaba kumbe kumaphephandaba kumbe intatheli izindaba nxa zibuza imibuzo kulaba abaphaka kunkokheli zethu ezikupolitiki, bayandisa ukubuza imibuzo ebhekane lepolitiki, bekhohlwa imibuzo eloku ephathane lempilo zabantu ukuthi isinkwa sesidula.
Omunye njalo okade esemhlanganweni lo, umnumzana Chenesai Ntungagwa uthe kumele uhulumende athuthukise uZulu ngokwenza inhlelo ezilohlonzi.
Akulula ukuthembizana ukuthi ngaphongukuvumela into zikhulume. Sokulesiko elokukhuluma manje okade esikule commission buke kwaba le Concord. So ngokuya kwesikhathi mina ngikhuluma njengomuntu makhaya, ukukhuluma lokhu kuzaba yikho, kuzaba kuningi, kodwa-ke ukuthi kuyaphelela ngabhaya sasa.
Ekhuluma ngosokwenziwe nguMnangagwa selokhu akhethwa ukuba ngumongameli lonyaka, umnumzana Chris Chipengo uthe akulanto ekhanyayo okwamanje, njalo abantu kabalathemba lokuthi uzalungisa konke okubahluphayo.
Akulanto ebambekayo, akulanto ekhanyayo ikakhulu sikhangelele kundaba zomnotho welizwe, i-economy. Sibona ukuthi into ekhona into adenzakala ukukhuluma nje.
Ekhuluma emhlanganweni lo, unkosikazi Sifela Ningoma uthe abantu bakhala ngokuthi uhulumende usebabhadalisa umthelo wokuthumeza imali ngomakhalekhukhwini. Uthe akulandlelo ezivikela izisebenzi abagulayo labahluphekayo. UMonzora uthe ukudutshulwa kwabantu ngoncobakazi eHarare lonyaka kusanda kwenziwa ukhetho wenza ukuthi abantu bengathembi uhulumende kaMnangagwa. Kukhangelelwe ukuthi iStudio 7 izakwenza eminye imihlangano efanayo kusikhatshana esilandelayo eGwanda laseLupane. Lolu ludaba ololotshwe ngoGibson Pepe.
Usenjalo uZulu wamukele ngembono ehlukeneyo udaba lokwehluleka kukaJamisa izolo ukuyafakaza ukhomishin ecwayisisa ukubulawa kwabantu libutho ngemva kokhetho. UJamisa ubecelwe ikhomishini le ukuthi aze kumaphambi kwayo aphendule imibuzo ethile. Akwaziwa ukuthi uJamisa uzahamba yini kukhomishini le namuhla kumbe kumalanga alandelayo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxhume olwela amalungelo oluntu uMnumzana Charles Nyoni lengcwethi ehlaziya ezombusazwe uMnumzana Evidlela Ncube waqala ngokumbuza ukuthi yinto elokuhlakanipha yini ukuthi uJamisa engayi kukhomishini le. Umebuza uNcube.
Uyabe ngenzanga ukuhlakanipha, uyabona inkundla ezinjiyana ikhumbula iRivonia Trial ukuthi uMandela wenzani. Wakhula waba ngumuntu odumile emhlabeni ngokusebenzisa khona lokhyana abanye ababefuna ukumsebenzisa ukukusebenzisa against yena. So ke nxa ngabe ube lethuba lokuthi ubotshwe kumbukizwe enkantolo ungabotshwanga ufakwe insimbi ubiziwe, thatha lelo thuba lokuveza ubuholi bakho, ubukhulu bakho, ukuzwisisa kwakho izinto lokuthi uveze ebantwini ukuthi wena nxa ngabe ubuphethe ilizwe ukuza libusa ngayiphi indlela. So the advantage kaye angakuyekeli lophyana, akehlise umoya, akaye ayekhuluma, kaye ayekhuluma kungaze kudingeka ukuthi kuze kufike lapho kuthiwa khona uthinyelwa khona amasamanisi ukuthi keze. Ivele ama-platforms anjani, inkundla ezinjeyana ziqakathekile nxa ungumholi ukuthi uveze kakhulu ubuholi bakho. Njengoba ukubona abanye ukuthi bebekwenza kanjani akade bekhuluma khona lapha, akade bengazakala elizweni sebesazakala. Nanso-ke i-free airtime for a political leader ofuna ukuba ngupresident ongayidlalisi, hamba uyoyisebenzisa. Ungazihluphi ukuthi you agree with the commission or you don't agree with the commission. Go uyekhulumela abantu abakuvotelayo, abantu abakukhangelele njengomholi. Uyabe engahlakaniphanga nxa engayanga.
Ubaba uMnangagwa yena ubona ebizwa yini yile commission?
Nxa ikhomishini iyikhomishini efanele ukusebenza ngendlela efaneleyo njengalokhu siyilindile, imele ibize bonke abantu kuze kuyefika kuye uMnangagwa. Angithi uyabona izinto lezi zenziwa even if kubizwa ofakazi, kujwayele ukuthi kulandelwe even i-protocol ukuthi ngemva kokuthi sokubiza upresident amaminista akasabizwa, nxa ngabe sokubiza uJamisa ama-supporters ephathi yakhe akasabizwa, ngaphandle kokuthi kube kulalokho esingathi thina extraordinary and compelling circumstances ezenza ukuthi izwe njalo. Kule order yona liyana enjiya, akula ndlela yokuthi commission yona le yenze izinto umsebenzi uthutshe ingazange yabiza uChiwenga, ingazange yabiza upresident uMnangagwa, ingazange njalo yabiza bona be-opposition ubaba uChamisa labanye asebenza lapha. Every person umele abizwe kuyilokho kusebenza ngalokho okuthiwa i-equality before the law. Every person, abantu beZimbabwe thina esibavotelayo, we expect them ukuthi bahambe baye khonaphana enkundleni bayekhuluma. Kwenzele abantu labana abafayo, awukhulumeli nje futhi bona laba abafayo khathesi kuphela, ukhulumela lalaba ababulawa ngesikhathi seGugura Wound, ababulawa ngo-2008 nangaso ngesiya sikhathi. Here is an opportunity, nansi i-commission lokubiza zalani, kodwa uZulu lo mhlaba ababukele bakhangele, hambani liye ukhulumela abantu.
Ungathini kubaba uMohlanta lubana elalela?
Ngithanda ukuqala ngokuthi umehluko kawukabi banzi ngokuba amasela ayevele tshontsha kusuka ngo-1980 lokho ekhona embusweni. Kungabe sokungena abancane bakhona abangasiba abadala bakhona, kodwa lokho ebenjiyana bekhona. Yebo, kambe sebehlangene lalaba abangangcolanga njengamthuli Ncube labanye, kodwa umehluko awusoze ube khona nxa ngabe ilizwe lonke lile corruption lokungahlonishwa komthetho lwamalungelo abantu ngendlela osokwajwaleka ngakhona. Ukhalima Motsante umongameli, ngingamtshela ukuthi vikela isithunzi sakho, landela izinto njengalokho zingakhona, landela ubufakazi lapho obukusa khona, ubhale njengoba kunjalo, uyekele khona lapho. Thina njengabantu beZimbabwe sizakuthatha khona lapho, wena ungazihluphi. Mane eqinisweni, uma eqinisweni uvikele isithunzi sakho, uvikele isithunzi e-Afrika, uvikele isithunzi somuntu omnyama ukuba ahlonishwe emhlabeni.
Mnumzana Nyoni, akuphose lawe lokugcina ngamafitshane.
Hayi, mina ngingathi nje kuMotsante ukuthi into eqakathekileyo lapha ngeyokuthi acabange, acabangisise ngendaba yelegacy afuna simkhumbule ngayo kusasa uma engesekho lapha, ngoba lapha yikho lapho sekukhangelwa khona ukuthi ilegacy yakhe azayichiya iyabe isime kanjani. Into eqakathekileyo kuphela.
Ye, lapha-ke lizwe umnumzana Charles Nyoni, ingcweti kwezombusazwe, ubekhuluma endawonye lengcweti kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ngesibone ke okwethulwa kumaphephandaba lapha, iphephandaba le-News Day lithi umnumzana Jim Kunaga uveze imfihlo ngokwenzakala kubandla leZANU-PF ngesikhathi esipha ubufakazi bakhe kukhomishini ehlolisisa ukubulawa kwabantu lonyaka ngoNcwabakazi eHarare. Ukunaka uthi omunye wamakhomishina wayekhuthaza ubudlwangudlwangu ekubandla leZANU-PF. Umphathintambo wesabelo seMatwele North umnumzana Richard Moyo uthi akuhlolisiswe ukutsha endaweni eziningi njengoba sokugcwele imililo engaqedakaliyo. Wethule amazwi la kulandela ukutsha kwendlu yamankazana eMbuyazwe Secondary School eMguza izolo. Lokhu kwethulwe liphephandaba leChronicle. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukuthi uza kwethula ibhajethi yomnyaka ozayo namuhla. Lokhu kwethulwe liphephandaba leHerald. Soke isikhathi senu khona pake balaleli ukuthi lichophela elikufisayo silabo bantu lapha abakhuluma okuthiyeneyo. Nxa ufuna ukuthi usizwe kuhle, fitizela ke khonoko ke okubhale record bese sithumezela umlayezelo wakho. Ye, zwani abanye abantu bathen. Siyabonga.
Salbonani, salbonani, ngoze jamani ndlovu okhulumayo. Bakithi Zimbabwe sithwele nzima, sithwele nzima okunye okumangalisayo. Into esingayifuniyo yibhondi. Uhulumende wezanu waletha ibhondi, elethe zimdola ngebackdoor. Sicela ikhuphe futhi ngebackdoor. Sikhaliseni ukuya phambili. Into ebulala iZimbabwe inye one zwi, akhuphi ibhondi uzabona into zilunga.
Abantu beZimbabwe siyiziphukuphuku, savotela izanu kathesi sesilamba akulamani.
Mina ngubaba uJuma ngilapha esigabeni sakusela ubhothe. Ngithanda ukuthi ngibonge kakhulu iStudio 7 inhlelo zonke elisipha zona maqondana lokuphila langokuhlala kwabantu. Ubunzima thina esilabo ngapha esigabeni sakithi luduko bendlala, abantu bayalamba okwamagama, abantu bathwele nzima, izinto ezitholo zikhuphuke kakhulu ongawuthi iningi labantu esigabeni sakithi lapha abasebenzi, baphila nzima okuthi abaningi balala bengadlanga. Impupho iyadura ezitolo, abanye bathengisa amabhakede lapha, kodwa into engiyankona ikhuphuke kakhulu ngawuthi iningi labantu alenelisi. So abantu abaningi vele lapha baphila nzima ukuthi sinxusa nje uNkulunkulu bana uNkulunkulu angenele ngawukuthi kona inxa ngabanga lokungela kulolu daba singashiwa izihlobo eziningi kakhulu ngenxa yendlala isigaba sakithi lesi lonyanga asitholanga isivuno esihle abaningi vele abazange bethole lutho ungawuthi indlala inkulu kakhulu akukhulumeki lo hulumeni ngabe uyangenela ancedise abantu babehola mumbu ngamalanga ladlulile kodwa kathisa kusela uhulumeni kalethela zimuntu azokuthwala ubana ezonceda kakhulu izalukazi zazikholisa umumbu lezi above 60 years kodwa kathesi mazebalama zibelama 3 to 4 months bengazitholi ukudla so indlala inkulu kakhulu ngapha wela kithi asazi ukuthi kuyozala nkomuni kodwa abo uhulumende uyangenela masinyane ukuze ancedise abantu bakithi ukuze bengajabalalini ngendlala ngoba ungaqhubeka kusenza kunje abantu bengalima nzima lo nyaka njalo-ke bengabulawa indlala
ngimudela indaba ncube ngisuka enkayi yesigabeni sakwesivalo ngaphansi kwenduna uSolomon Mahlaba. Ngasuka ekhaya ngesimo esomnotho esingazange sibe mnandi. Ngisuke ngo-2004 ngoje ngo-February ngibuya eBotswana. Ukuphila eBotswana kuyaphileka ye khona kodwa sinezinkinga eziningi njengabantu beZimbabwe ikakhulu endabeni yamaphepha okuhlala kuleli lizwe. Ayahlupha ukutholakala njalo ayadula ukwenziwa imali esiholayo thina njengabantu abasebenza kwethu incane kakhulu ukuthi ungeza ke ukwenelise ukukhipha imali engango almost like 5,000+ like 5,500 or 6,000 yokubhadala umuntu ongakwenzisa amaphepha lokuthi wenze ukwathi ke wena uhola imali less than 2,000 ngenyanga. Yizi izinto ezinye ezibuhlungu kithi thina bantu ukuthi siphile siyaphila yencane ngathi ngibe lenhlanhla ngathola umqhatshi wangiqhatsha wangenza lawo maphepha hayi ngikuphile kangcono lwanxa nje imali yakhona eyabi ngencane. Into esinye singane iyasibulala isimo esekhaya ukuthi bathi abasafuni ma-bond notes so sofuna ama-US dollars so kuyamele siwathenge ngapha ngemali edulayo sihambise ekhaya ekhaya afike nawo aphelele emoyeni engasabi levalue ngenxa yokuthi ekhaya akulanto ethiwe i-straight iqondile. Kukathi ke bekungaba kuhle ma kungathiwa ekhaya kule mali eqondileyo lathi khonokho esincane esingane sizama ukuthi sikubuthanise ngapha sesingahambi ekhaya sizama ukudala amathuba emisebenzi ngoba nginje mina bengingumuntu ebesebenza ekhampani yezicathulo i-footwear. Ngiyakwazi ukuthunga lo nkosikazi wami ule certificate se-cutting and designing like i-fashion designing so konke lokho yinto eziphelele emoyeni ngoba ngapha senza imisebenzi nje yonke ongabe utholile sisebenze ezindlini sisebenze ezingadini sisebenze emapulazini kukathi-ke uyabunga u-technician but ngapha sozahluka usebenze ukwenza ukuthi uthole ukuphilisa abantwana. Ngiyabonga kakhulu umhlobo wami ukuthi ukwanika leli thuba ukuthi lami ke ngitsho uhlupho esihlangana lalo kukathi hhayi besifisa ukuthi nje ngaye siyaphathisana ezweni lakithi lilunge lathi sikwazi ukuthi sibuyele siye kwakha la esakha khona senze yonke into efaneleyo. Ngiyabonga.
Yes, urugandaba sifisa ukuxolisa ukuthi lo muntu umtshina yethu ungazana idobhi kahle sibila sikwazi ukuthi kuhamba njani kungazani ubulembu bethu bungani abutshayi kuhle so ke okwamanje-ke wothi sibone okunye okulandelayo sesingena-ke kulokhu-ke okumazwe atshiyeneyo khanya sokubotshwe abantu abathize kwele Iran akade betshengisela besola uhulumende. Umongameli Donald Trump laye uthi ibutho lakhe elivimbe emngceleni welizwe lwemelika lele-Mexico kumele besebenzisa amandla angezelelweyo nxa befuna ukuthi kwenziwe khonoko. Amapolisa kwelebhrithani athi ahlolisisa amabhomba abefihliwe kwezinye izindlu ezingabantu abahlala khona. Iqembu le-Highlanders libe ngutshiki lobhanqa leqembu le-FC Platinum emdlalweni odlalwe izolo. Intatheli izindaba ye-Studio 7 uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu le-Highlanders lele-FC Platinum Machanias abhekana umdlalo waze wafika komlindi uyacina kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Lo mdlalo udlalwe phakathi kweviki ngoba iqembu le-FC Platinum okuyilo intshantshi zakwele Zimbabwe kumele liyedlala leqembu le-CNAPS elakwele Madagascar ngeviki ezayo khona lekwele Madagascar. Loba kunjalo iqembu leFC Platinum kalizange liphumuze abadlali balo abavele bejwayele ukudlala. Njalo esekhuluma lentatheli zindaba yokupheleni komdlalo, umqeqeshi weqembu leFC Platinum uNomen Mabheza uthe lokhu kwenze ngoba iqembu laseMadagascar lidlala ngendlela engafani ngitsho laleyo edlala iqembu leHighlanders.
Lumdlalo lo besingawusebenzisi ukulungiselela umdlalo esizawudlala kwele Madagascar, ngoba indlela iqembu eleHighlanders ebedlala ngayo kayisiyo indlela iqembu laseMadagascar elizabe lidlala ngayo. Asingeke sisebenzise umdlalo we-PSL ukulungiselela umdlalo we-Champions League, kodwa njengoba sesiphuthile imidlalo yethu ye-PSL sesizaqala-ke amalungiselelo okuya phakathi kwemidlalo yase-Afrika.
Imidlalo evike lokugcina yesigaba seCasalaga Premier Soccer League iyaqhubekela phambili ngomgqibelo, lapho iqembu leyada elizadlala khona lele Harare City ngaseRufaro. Iqembu leZ-PC Caribbean lizemukela eleBulawayo Chiefs ngaseNyamunga. Iqembu leNkezi Platinum Stars lizadlala lele Black Rhinos ngaseBaobab. Iqembu leChicken Inn lizadibana lele Triangle ngaseLuveve. Iqembu leNitroot lizadlala lele Dynamos ngaseAscot, kuthi iqembu leCapes United lizadibana lele Chapungu ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leMthare City lona lizadlala lele Bulawayo City ngaseVenkere, kuthi eleShabane Mine lizadlala lele Herentals ngaseMaclass. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Yes, ke sizwe-ke ihlandla elilandelayo. Izizalwane zeMelika namhla zikukhefu le-Thanksgiving. Lolu suku lokuhlangana kwemuli labangani kudliwe ukudla okujiyeneyo. Usuku lolu lwaqalisa kudala ngesikhathi sokuthakazelela isivuno esihle. Abantu bokuza kwele Melika ababelisana nalabo ababathola kuleli lizwe babebacela ukuthi bathi gwaqa badle ukudla okuguqela ingalukhuni. Lolu lusuku oluqakatheke okumangalisayo. Umnumzana Brian Nichols omele ilizwe le Melika kwele Zimbabwe uthi lolu lusuku olunanzwa ngabantu bonke.
Well, Thanksgiving is an opportunity for us to give thanks for all the blessings that we have received and to really reflect and be with our families.
Kusuku lwe Thanksgiving lusuku lokuthi sinanze konoko ke okuhle sikuthole kuNkulunkulu.
It's a time to come together to be with family and friends and to give thanks for all of the wonderful things that have happened to us and to hope for continued good things in the years to come.
Lesi isikhathi sokuthi imuli zithi gwaqa abantu bathakazelele konke konoko abakuphiwayo.
It's my favorite holiday. I love the turkey and the pie and the fellowship.
Zinengi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika ezinanza usuku lolu. Omunye wabo unkosazana Sharon Tebe ohlala eDelaware.
Yangkhona angizisi, angikwazisisi ifiwa babadube ukuthi what it's all about, you know, but engikwazi-ke ukuthi hhayi siyazidlela amathekhi sibe ne-family and you know so and just be happy, sithabe nabantu lo mdeni kwangakini.
Ehhe, so singathi wena ingalukhuni yakho itheki usulayo vele?
Yeah, hhayi mina itheki vele sengilayo. Yeah, so hhayi ngizayifaka nje ku-oven for at least for another 6 to 8 hours. Zipheke nje kuhle slowly.
So nxa sikhangele abantu bayayithanda kakhulu inyama yankhona.
Ah, mina personally angiyithandi, you know. Angiyithandi sivivi. Hayi, ngingathandi i-stuffing yankhona, not yona. Hayi, khanya is too dry. Ikhanya ngani, hayi mina ngiyazama ingani ube lokungani lokuba yi-moist, kube le moisture ngempijane.
So wena vele uthanda ugazana, eh?
Yes. Hayi, ngikho ngithanda. Ngiyayidla nje, but usually ngithanda ngesikhathi esingeyithandi i-stuffing ukuthi ngidle ngempijana, but hayi, ngayi angiyithandi.
Ye, kodwa lokhu kuyenza ukuthi imuli zihlangane phela, sixoxe ngento ezijiyeneyo. So wena kulabantu ababuya khona pho kumbe uwedwa?
Hayi, mina zabuya abantu engiphile labo lapha e-America for a while. Ngaba lapha vele ngama-American njengobana ngimuntu nje ongenafamilini and lapha vele ngirili ngahle ngingathi mina ngingedwa lapha, but hhayi sokulabantu engaphilisana labo, so yibo ngihamba ngiye kubo ngiye-celebrate ngiyehlala yona i-Thanksgiving.
Ye, kodwa nxa sukhangele sibili usuku lolu luqakathekile kakhulu ebantwini beMelika, akunjalo?
Yeah, hayi ukukhathekile sizile. Namhla inyo yabona ivele kuthwele izimo ukufika endlini namhla ngokuthethe about 2 hours. Usually ngiyithathe like maybe ama 45 minutes ukufika endlini, but i-traffic yonke leyo abantu besize bezobona imuli zabo. So hayi ngibonile ukuthi hayi kutho ukuthi vele kuqakathekile. Mina over iminyaka yonke le ngikhona vele ngiyakwazi ukuthi hayi ngesikhathi sonesi vele hayi izimoto aziningi kakhulu emgwaqweni la awuhambeke.
Ye, so leli langa lokuthi lo makhelwane uyambiza uthi azike sidle inyama kumbe sidle okunye okumnandi.
Ye, hayi bake bambize lami khona pha kweminye iminyaka. Abantu esendlayo kho sendlale lapha engikhona 13 years, so i-development le ngihlala kuyo. So hayi bake bambize nxa bekhona kuthi hayi uyenzani lo nyaka, hayi sibuya sidle nani sihambe sidle siqoqe hayi kube mnandi.
Abanye abantu bahambe endaweni zokukholisa, kube khona abanye abahlangane lomdeni wabo ukwenzela ukuthi bananze usuku lolu labangani kanye lezihlobo.
Ye, kunjalo-ke singazuthi abanye benu liyabe lisenzani. Ake sizwe-ke ezomculo namhlanje.
Mimi kamala ningu sisa, eweza mkulo nga juanje mga sisa senkosi. Ukuhlabela i-albumu ngiqalise njalami ngo 2015, but iminyakeni yonke le edluleyo bengingumgidi ngisebenza la maqembu atshiyeneyo.
Singathi-ke u-albumu yakho le kule ngoma ezithize, ingoma engani ungatsho sibili ukuthi weza ukuthi lapho ijaye kakhulu sibili iphi?
Mina engithi ngayishaya kakhulu, I see abantu abathi bona bayayithanda. So lami sengizahamba ngoyodumo oluthandwa ngabantu, ingoma ethandwa ngabaningi abadala apha washaya wabulalela. Yingoma engayihlabelela iqembu lethu amahlolanyama ezimnyama zikamagebhula ethi amahlolanyama, ingoma yebhos. Kuleyinye ethi thando lethu ekhuluma ngokuthi abathandanayo behloniphe uthando, ngoba akukho esinye isihlukile esingabamba uthando esedlula inhlonipho.
Uzobuya-ke enye ithwani.
Kuleyinye ethi amathambo ezinyoka, it's a traditional song eyasichikitha nje sase siyifaka iziginqi sayenza ingoma emasikhandi.
Amathambo ezinyoka liyawazi nje ukuthi amathambo ezinyoka kuyini, kodwa-ke khonamba-ke sesingani sesiphuma-ke enkundleni besilosisa sibile tshaya okuzwayo. Singakehlukani ngokuthi sibone kade kukhokhela namhlanje. Abanye abantu bathi kumele uhulumende akhulumisane lozulu angakethuli inhlelo ezijiyeneyo. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje, olivalelisayo ngomthembo osithembayo uKip Stube. Lithone kahle.